Sika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilishumi lanye kuNkwenkwezi 2017 nguNthungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa AFV-SED siphawule ugwalo olumumethe izifiso zaba kulo msebenzi abafuna zifakwe kumthetho okhangelane lalolu hlangothi eZimbabwe.
Sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana e-United Nations World Tourism Organization. Kuwoza Friday silikhunisela izerumba ezivela kuqembu elitsha elephela ndaba Superstar Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulumsebenzi abafuna zifakwe kuziqondiso lakumithetho ekhangelane lohlangothi lwabo. Kuviga uMavis Gama.
Umhlanganomndeni wabaphila ngokuthengisa bevela kumagumbi amane elizwe ukuzabonisana phezu kwalolu gwalo ngemva kokuba abe-VSET bebhode bedinga imibono kaZulu. Iziphathamandla ze-VSET zitshele umhlangano lo owenzelwe e-Jameson Hotel e-Harare ongenwe ngabaphila ngokuthengisa iningi ungabesifazane ukuba lolu gwalo luqondiswe kuziphathamandla zabomasipala lohulumende ukuze kulungisiswe iziqondiso lemithetho okuhambelana lesimo eselizweni. Unkosikazi Duduzile Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela endaweni yakoJigobanyika eChitungwiza.
Siyawuthokozelela kakhulu. Sina siyafisa ukuthi ngabe luma bayasingezelela imali njengoba kungelokunye esingakwenza ukuthi besingezelele besinike lathi imali yokuthi siyenze sithuthukise imisebenzi yethu kwingane yakhula.
Enye yengcwethi kwezomnotho uMnumzana Mazimba Kuchera uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-VSET.
Ngibona njengani kuyinto elungileyo kakhulu ukuthi sebeqale ukuthi bakhulume lohulumende. Njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Ukuphuza kwahulumende uguqula imithetho leziqondiso ezilawula umsebenzi kulolu hlangothi ethi ngokunye okwengezelela izikhubeko.
Uhulumende ebekwazi ukuthi uzaba le economy ephansi kangaka. Bona njengani uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuthi azwisise ukuthi manage njani i-informal economy. Yikho bethatha isikhathi esiningi ukuthi babuye le mithetho. Kodwa siyakwazi njalo ukubona abanye bangkhona abakuhulumende yibo abalamankampani, so baye befuna ukuthi bavikele amankampani abo from abantu abathengisa phandle.
Ngemva kokubonisana neziphathamandla ezigoqela ezivele emahofisini kamasipala, umgcini sihlalo wekomidi yedala lephalamende ebona ngezabaphila ngokuthengisa kube lenkuthazo yokuba kumele kuqoqwe umhlangano wokubuthanisa inhlangothi zonke zempilo ezikulomsebenzi wokubonisana ngokwenziwa kuyiwa phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Asibathatha impentsheni eZimbabwe bakhala ngokuthi sebele nyanga ezithile bengatholi imali zabo kumele bazithole ngenyanga ngenxa yokusilela kwemali emabhanga. Kuvika unompumelelo moyo.
Lamhlanje izakhamuzi zeChabalala lesizinda esezathatha impentsheni lezihola impentsheni yabayeni bazo ziveze ukudana okukhulu eChabalala post office ngemva kokuswela imali ngesikhathi sebelezinyanga bengayitholi belala belinde ukungena eposo. Iningi lezakhamizi lezi ezathatha impentsheni zithi ziyehluleka ukuthola imali yazo yenyanga okuyiyo abakhangelele ukubhadalela indleko yekhansili, ukuthenga ukudla, amandla kagetsi lamaphilisi. Unkosikazi Sibone Kuhle Mpofu ohlala esizinda ngomunye wabamele bathole impentsheni yomkakhe owayesebenza kololiwe kodwa ngenxa yaloludubo akayitholi.
Athini indaba leyo kuhlupheka siyahlupheka sinje sikhulile sizalukazi siyanatha amaphilisi asila kudla manje khonoko kuyichange lokho esakutshelwa ngamadoda ethu kasikutholi.
Umnumzana Thomas Nyathi osuka kosivalo enkayi uthi uselenyanga ezine engaholi.
Angikwazi ukuthi emzini wami kunjani, inkomo ziqeda amabele abantu khona le. Ngisebenzele lwezi ngiyasebenza iminyaka engu-36 ngihola $37. Iproblem yokuthi i-37 leyo kangiyitholi, sengiyihlule kuke ekhaya ngisuka ngibolekile imali zabantu ngale ngisiza lapho ukuthi ngithole imali yokubuyela ekhaya ngisabuyile. Khona la ngikwazi abantu bami ukuthi baphila njani ngilapha.
Umnumzana Nomeni Chuma uthi wathatha impentsheni ngo-1996 khathesi usehlala ekhaya egogwe ethi balala belindile ukuba ibhanga livulwe ukuze athole imali.
Yikho kathesi ngisuke egogwe khona ngale. Anilamali yokudla imali yokubuyela. Lapha sokuyi-2 months angilala mali. Ukuthi sengifika lapha sokuthiwa lapha sihlale elayinini sisukele ebusuku ngama-2 kuze kuse. Sesibe besitshela ngamalevi ukuthi imali kayikho sokubuya ku-200. Sake sabuya lapha ngemandla bathi uyani ngolwesibili. Sabuya ngolwesibili kwabuya imali engange-600. I-600 yaphiwa abantu abalutshwane. Kwathiwa sibuye namhlanje ngolwesihlanu sokubuye ku-200. So imali yokudla imali kubuyela ekhaya njalo.
Unkosikazi Agnes Nkomo ohlala eChabalala uthi yena uhola ichumi elilesificamunwe munye lamadola kodwa kayitholi eposo imali yakhe.
Hayi thina sikhole $19 bayiphi. From 87 kwabuya amaphepha sawalahla. Asange sebenze lutho. Namhlanje sesikhola yona $19 leyo kodwa ithengani.
IZimbabwe ibhekane nokusilela kwemali okudlulise amalawulo emabhanga ebantwini abaziqineleyo. Luba lukhulu nxa sokukhanyelwa abalupheleyo labagulayo. Abantu bayasebenza kodwa abayitholi imali emabhanga, batshona befolile bethi mhlawumbe bazayithola. Ukuthi abakumpentsheni bona babhekane lalolu hlupho soluphethwe kanenyi ngoba baphinde bahlale izinyanga bengayiphiwa imali yabo bethi njalo incane kumele ikhuphuke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe namhla kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana emhlabeni jikelele i-United Nations World Tourism Organization. UMzembe ubencintisa emele izwekazi le-Afrika kukhetho oluqhutshelwe eMadrid kwele-Spain. Ubekhokhela kuhlandla lakuqala lalo lukhetho ngemva kokuthola amavota alitshumi lanye elandelwa isizalwane sakwele Georgia umnumzana Zurabu Polilaka Ishvili. Kodwa kusuke kwenziwa ihlandla lesibili iranoff ngoba engekho obethole inani lamavoti elidingakalayo. Kulapho ke uMzembe asuke wanqotsha khona ngobe mlandela uPoli Lakashvili. Lolokhetho obelukhangelelwe kakhulu ngurhulumente weZimbabwe, belukhangelelwe kakhulu ngurhulumente weZimbabwe, yena uncedise kakhulu uMzembe emkhankasweni wakhe. Sixhume umeli wePinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena othi kusobala ukuthi uMzembe unqotshwe ngendaba zesimo sezombusazwe eZimbabwe esingamanga kuhle.
Umuntu wonke okade ekhangele uWalter Mzembe ubebona iZimbabwe njalo lokuziphatha kwalo njengelizwe. Bebekhangelisisa, behlolisise izinto eziningi ezenzakalayo ngaphakathina kwelizwe. Okutsho ukuthi-ke kuthe sokusiwa sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona-ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mzembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kutsho ukuthi amazwe amaningi acine esebona ukuthi kungangcono bevotele lo onguye okade encintisana lomnumzana uMzembe.
Alubana enqobile uMzembe, ubona ubukhokheli bakhe bebungaphathisa na ekuhugeni izethekeli zize eZimbabwe ngobuningi?
Into engingayitsho nje ukuthi ubukhokheli bakhe asikwazi ukuthi kambe kade kungaguqula yini i-tourism yonke ukuvakatshelwa izethekeli kuzwe kazi lonke le-Afrika. Kodwa lapha eZimbabwe kufuze sinanzelele ukuthi okwenza ukuthi izethekeli zingabuyi kayisikho ukuthi khona onguye oyisiphathamandla se-United Nations World Tourism Organization ngubani. Okuyikho okwenza ezethekeli zingabuyi kuleli lizwe kuyizinto ezimaqondana ngendlela umkhonomi wethu ophethwe ngayo, indlela izinto zombangazwe esiziphethe ngayo. So-ke ngabe noma kuthiwa ngabe kuthiwa uMzembe ungenile waya lapha, ungasoze eguqule indlela uhulumende aziphatha ngayo, ube ngasoze eguqule indlela uhulumende weZimbabwe amaneja ngayo umkhonomi, ube ngasoze eguqule indlela iZANU-PF ephatha ngayo abaphikisana nayo kwezombangazwe. So izinto zona lezo zihlangene nje zodwa, indlela amapholisa aphatha ngayo izethekeli emgwaqweni, ube ngasoze ekuguqula uMzembe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende, sixoxelaye eseBinga. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngodaba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship obungafunwa ngezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezigoqela uRegistrar General umnumzana Tobaiwa Mudede. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi lo mkhuhlane ukhanya uhlasele enyakatho kwelizwe, lapho kulabantu abayithoba mnemunye asebetholakale belawo njalo wabulala abathathu. Ukubotshwa kwababalisi ababili abadabuka eMelika yiziphathamandla zakwele North Korea sokulethe ukuthandabuza ngokuphathisa kuhlelo lwemfundo ngabesikristu elizweni lelo, ngoba sokufaka impilo zabaningi balelo lizwe laba amanye amazwe elizweni elilorhulumente ongelazwelo njalo elilocindezelo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika isiqamla mayeza singqobe kumncintiswano ukuba intombazana enhle okwedlula ezinye siba ngomisa Africa Washington State ngomnyaka odluleyo sesungule uhlelo esebenzelana lenhlanganiso yeTariro House of Hope yaseZimbabwe lo kuqoqa uncedo lokuphathisa amantombazana. Lolu hlelo olungaphansi kwesihloko esithi Undergarment and Toiletry Beneficiaries Drive lukhangelelwe ukusiza abasakhulayo besifazana ngokuba ngokubabhatalela indleko yemfundo lokunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Mampofu.
Lokho ngakuqalisa about 2 days ago ngisebenza le organization eNkaya eTariro House of Hope. Hi-organization egcina abantwana abangelabazali, abantwana abadelekayo, abantwana abakhonisukuzi gcina bona ngwabo. So ku-organization le kulamadraba amantombazane abathi sebekhula sebefika esikhathini and so babe sebengasela okugqwa ngaphansi onjengama-pads lama-panties and you know any other necessities that you would need njengomntwana oyinkazana.
Njengontanga onqobe kumncintiswano wokuba nguMiss Africa omele isigodlo seWashington DC kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhundla sokuphatha uhlelo lolo?
Kuyenxa yokuthi lami nginje ngiyinkazana, lami ngiyakhula ngomuntu wesifazane. Ngiyakwazi ukuthi kunjani ukufika esikhathini uswele okokugqoka ngalo and kwahlangana futhi lokuthi iTariro House of Hope labafika kini bathi yabona yi-problem esilayo le ku-organization yethu esingafothila ukwenza ukuthi sincedise ngayo. Belantangabela ngacabanga kabili ngakho.
Kula bantwana abaningi na ababhekane ngale nkinga njalo likhangelela ukuthi lizabe lisiza abaningi na?
Yazabhetha abaningi kakhulu. Nxa sikhanyele sibona abantu behamba asingeke sibekwazi ukuthi bakhayelane lo duko olunjani. Ngikhanyele lokuthi ngiqalise ukuthi sincedisane eTariro House of Hope kodwa angikhanyelanga ukuthi ngiqine khonapho. Ngikhanyele lokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe kwamanye lama organizations. Not only organizations but even izimuli ezincane ngikwanise ukuthi ngihlangane lalaphana, sihlanganise laphana, sihlanganise laphana. Kungabi yinto nje eyenzakala endaweni eyi-one.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singasiza ukusihlelo lolu kanjani?
Umbuzo omuhle-ke lo kade ngumele sonke. Kuflyer ekhona ku-Facebook kupage yama-Andile Mpofu kule all the information, i-email yami lapho akwanisa ukuthi ngithinte khona sibonisa nokuthi okulula ukuwe yikuphi. Ungakwanisa ukuthenga kungama-pants, ungakwanisa ukuthenga kungama-panties okuthi nje begqoke ukuthumeze kimi kodwa ukuthi lami inkonzo ukuthi kani sihlangane lawe halfway kungakusindi kangako. Ungakwanisa ukuthi ungithumezele i-email u-Andile Mpofu official @gmail.com kumbe ungakwanisa ukuthi ungithinte over the phone with 253-561-1324. Ungathinta lo sisi futhi la engisebenza layo obizwe nethongo uZainab Koroma with 206-779-6956.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika njalo nguye onqobe kumncintiswano weMiss Africa Washington State nyakenye.
UMnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli weMelika, usanda kuthakazelela uzibuse kwelizwe le-Israel. I-Israel sile minyaka phose engamajumi ayisikhombisa 69 izibusa. UPence uthe ilizwe le-Israel lathola uzibuse ngelanga lesihlanu ngenyanga ebizwa ngokuthi yi-Iyar kugwalo lwezinyanga lweHebrew. Uthe ilizwe le-Israel selokhu lathola uzibuse lisebenza gadalala ukutshengisela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi izizalwane zalo ziyalithuthukisa okumangalisayo. Uthe sebeguqule inkangala bafaka izivande ezilezithelo ezinceda uzulu njalo livezela abantu amathuba amaningi okuzithuthukisa. Ngaphandle kwalokho ilizwe leli liyenelisa ukuzivikela kuzitha zalo. UPence uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenzelana lele Israel njengoba konke elikwenzayo kuphakta okufana lokwenziwa yiMelika. Uthe nxa ilizwe leIsrael silwa, ilizwe leMelika lalo liphakathi kwalokho. Kunjalo ke kwezamasiko lokunye ofanayo. Uthe uhulumende kamnumzana Donald Trump uzahlala esekela konke okwenziwa lilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi uhulumende kaTrump uzimisele ukuba ngumlamlankunzi phakathi kwelizwe lePalestina leIsrael. Ugcizelele esithi kuqhubekela phambili ukuthi kumiswe impi yeIsrael lePalestina. Uthe loba kunjalo uhulumende kaTrump angeke ayekethise ukuvikela ilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi ilizwe leMelika lizimisele ukwehlula amalecacha enhlanganiso ye-ISIS lokuvimba ilizwe le-Iran ukuthi lenze umathanda emkhonweni we-Middle East. UPence ukubeke sobala ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu wabomba isizwe sama-Israyeli.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leHighlanders iChilamoya phela leDynamos ngesonto eBarber Fields. Kuviga uJoseph Njanji.
Imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho kule midlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kobulawayo. Njalo wakuqala uza kuba phakathi kweqembu leHawkmine neqembu leFC Platinum ona ozadlalwa ngehola lakuqala emini. Kuthi owesibili uza kuba phakathi kweqembu leBulawayo City leqembu leBlack Rhinos ngehola lesithathu emini. Yomibili limidlalo izasakazwa kumabonakude weSuperSport. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leZPC Kariba lizadlala leLetsholotsho enkundleni eNyamunga. Kuthi iqembu leYada lizadibana neqembu leChicken Inn enkundleni eNational Sports Stadium. Ngesonto zonke indlela ziyabe ziqonda enkundleni eBarber Fields lapho kulomdlalo oza kuba phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni eleHighlanders leDynamos. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo mayelana lalo mdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthe kumele iqembu lakhe linqobe ngensonto.
Dynamos very important game for us also because we have to win to make sure that
umdlalo wethu leqembu leDynamos uqhakathekile kakhulu ngoba kumele sinqobe ukuze siyale silokhu siphezu kwengalane yemklomelo. Lalo iqembu leDynamos lizabopha ziqine njengoba lidlala lathi, yikho ngibona ukuthi lo mdlalo uzaba mnandi. Njalo isingiphuzele isonto ukufika.
Kusenjalo isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ukhuthaze abalandeli beqembu ukuba behlukane lokudlwangudlwangu ngesonto.
We are concerned with the image of the club and we are interested in making
sure. Njalo sizimisele ukuxoxisana labalandeli bethu. Sibakhuthaza ukuba bangaphuzeli lutho enkundleni, bengalokuthi balugqoke enkundleni futhi njalo beziphathe ukuhle loba bethabile kumbe ebeconokile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-PSL ezadlalwa ngesonto, iqembu leWangeli zemukele leTriangle ngaseColliery, eleChapane Mind izadlala leChapungu ngaseMaclass, iqembu leHarare City lizanqikelana leLengeze Platinum Stars ngaseMorris Depot. Kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCape United leBantu Rovers odluliselwe phambili ngoba iqembu leCape United liseGibhithe lapho elidlala khona leqembu leZamalek kumncintiswano weCAF Champions League. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ku Waza Friday lamhla sihamba leqembu leRumba elitsha elephelandaba Super Sounds. Abasunguli baleli qembu umsunduzwa lo Makhwapheni basungule leli qembu ngedlalade elithiwa uMangwenya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Laba ngumsunduzi ozelwe engubani Ndlovu noMakhwapheni ozelwe enguDecent Swanda bese thula idlalade labo elitsha elithi uMangwenya. Iqembu lalezinsizwa ezidabuka ephelandaba eTsholotsho libunjwe nyakenye kodwa umsunduzwa uthi selivutha be.
Album yethu lena entsha esiyikhiphileyo ngendlela ehamba ngakhona sibona ihamba kahle. Besicela futhi labalandeli bethu befake kakhulu izandla. Igama lesihloko lithi uMangwenya, lana sikhuluma ngomfazi noma ngubani onomfazi wakho ohambayo engakwazi ukumtshayela yona, asike ukuthi or mhlawumbe kukhona uMangwenya esicula ngayo ohambayo.
Zona ke kukhanya ziphiwe lezi nsizwa ekumakumbeni izigcini lemonyeni. Umakhopheni yena okunguye okhalelayo kuthi umsunduzwa abe sengungwini uthi bayazincoma ngomsebenzi abawenze kulendlalate.
Na igama lami ngingudisenti Swanda, ngidumele ukuthi makhwapheni ebhendini ngime engilidayo kuphelandaba Super Sound laphana, ime mfaka amavoyisi-ke. Hhayi, ma ngizimamele kahle ngizwa, hhayi ukuthi lento engayenzayo ngayenza ngenhliziyo yami yonke. Akukho lapho engizisola khona, ngiyajabula nje nama ngizizwa nje ivoyisi yami mayiphuma kanje emsakazweni kanje.
Ngiyakuqala-ke i-albhamu yaleli qembu elibunjwe nyakenye. Bobabili labaculi bake bacula phambilini beyiQuality Super Sounds, kade bathi zonke zoyisikhombisa ezikule dlalade zikhuluma ngezigigaba zempilo. Umsunduzwa uthi bazimisele ukusakaza umculo wabo lo umhlaba wonke.
Sifuna ukuthi imculo wethu uzwakale yonke indawo, even nabantu abakithi abaseZimbabwe, abasema-UK nakuBotswana kuphikuphi, kodwa bebe nazo ingoma zethu bazidlale khona le zibakhumbuze ekhaya. Ya, even ma kungabe kuthiwa lelizwe lakithi ngabe mhlawumbe ileli lizwe elifana namanye amazwe, zingene la kwizitudio zena lezi ezinkulu.
Nakwelinicelo uMakhopheni uthi wonke olalela ingoma zabo utsha endlebeni kufudumale enyaweni.
Sakhetha ukuthi yenze kube namameseji azwakalayo, cace yonke into ibe segcekeni nje, ukuthi umuntu engathwali nzima ezama ukumamelisisa kahle ukuthi kathi laphana kuthiwani, nespidi sathi ukusibeka phansi sisehlise, singafani namanye amabhendi, kodwa ziyajayiveka iy'ngoma zethu. So besicela ukuthi nabo bafake izandla kakhulu ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nathi siyenze khonokho okuhle sikwenza manje.
Lezi nsizwa esihlala ethembisa kwamanje zithi loba kungabonakala sengathi kusasekude ukuthi bebe ngosaziwayo kwezerumba, ukubekezela kudlala inkosi. Nelesuno 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapho.
Pelandaba Super Sounds behlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana sihlobo zami luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Vafuphatile matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.